Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalekileyo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakumanyano we-MDC Alliance bathi bahamba kwele Melika ukuya kwethula ngokwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu beMelika lamanye amazwe babekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Abantu asebekhulile bathola izibili boqo zekhisimusi. Ngambo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa luzanceda na abantu beZimbabwe. Kuhle lweZimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sihlolisisa isimo selizwe leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufikile isikhathi sokuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa. Kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.